Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo.
Kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu.
Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokudla ezitolo.
Imali yenasa allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu batshintsha.
Usenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga ngahedalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF.
Umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku-Studio 7 kabuhlungu kanje. Uze ibambe ebamba phezulu indaba ekhohlwa ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukutshiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele emadebhela nakula Ndebele ezobusa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo. Lokhu kulandela ukutshengisela kwamalunga alinhlanganiso ebulenjini ngalolu daba kanye lokubotshwa kwababalisi abalichumi edolobheni leWetsa izolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso, yena othi ababalisi bazihlalele emakhaya ngoba bengelamali eneleyo ukuthi baye emsebenzini.
Okwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele oka Red Monday ukuba phakathi kwababalisi akade bevunule okubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphathekekiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa dingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba amazwi kwethu uhulumende sebesesikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yenevele engafuni ukutshela iqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini elizakwenza? Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulohlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende simnike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe iselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Uvele emalangeni adlulileyo kube kwabakhona umhlangano phakathi kukaministri, kwabameli bakaministry of education nabameli benhlanganiso zababalisi. Lapho kwakuvunyelwane khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini, izimpendulo zihambile. kahle kahle imali esiyifunayo asifuni ukukhwezela iholo. Sunabisele imali esasiyithola 2018 October, imali okube encane yangkhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini, sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ngokuba sibe sisemsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufunayo mhlaka 3 asiyi emsebenzini. Lokhu kungayisikuthi sithi siya strike, asenelisi ukuya emsebenzini. Akade belokhu bengunguna babone ukuthi ngempela ngempela umbalisi kenelisi ukuya emsebenzini. Ababalisi sebekuhamba ngezicathulo ezijekileyo, bagqoka izigamba, into esasingayazi vele ikhona, bahamba bengadlanga. Pho ngoba nokumele abelokhu enceda uhulumende, sokumele siphume dandalasi sibe sigcekeni. Kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehluleka ukuhamba.
Khona ezikolo kunjani? Sikhuluma kanje njengoba zivuliwe.
Isimo ezikolo sibucayi. Abantwana abaningi sibabona lokho begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi. Abazali imali yefisi kabalayo. Ababalisi lalamhla abanye ade sebehambe bayaboleka izimali. Bayihlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sizothiwa abotshiwe. Amabhasi la athiwa ngama-intercity aphuma isemakhaya la. Sizothiwa abotshiwe ukuthi adinga nemarenkeni. Impahla zokuzivikela ku-COVID. Ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoka izigamu. Sigqoka khonuko okwakuvele kukhona. Kodwa-ke ababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathesi basezindlini zabo. Abantwana bagqoka khonuko ababelakho kunyaka ophelileyo osokukudala. Umthetho we-WHO uthi imaski yaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile. Bazithola ngo-January belokhu bezigqoka kathesi nge-lockdown zivele seziluphele. Asikezwa uhulumende kumba sikaboni lapha anikeze khona ama-mask.
Lo ke ngumnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Uhulumende ubikwa isithi ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kuqhubeke kuhle njalo iningi lababalisi belikhona ezikolo. Kukanti uhlezi esithi ukhulumisana lezisebenzi zakhe zonke ngodaba lweholo. Inhlanganiso yabakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ithi abantu asebetshiye umsebenzi bathwele gadalala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla ezitolo kanye lembadalo yabantwana ezikolo. Ithi impentsheni eholwa ngabantu laba ayeneli lutho. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engafuni ukukhulumisana labo ngalolu daba.
Inkinga esilayo yokuthi yona iministry esidila ngayo kungani kayifuni ukwengeja i-association yethu. Sibona isithi yona iministry belabor plus labo abenasa besithi libaningi kakhulu ngoba sekulama-forums amaningi awama-pensioners. So bathi bona sebele nkinga yokuthi bangahlangana labaphi. O-pensioner esibakhulumayo nxa sikhuluma enasa. Imali yenasa allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu. Kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu kwaba khona lokuthi khona batshintsha imali kade siyithola ngoba sasithola ama-US dollars. I-100 US dollars yayimali sibili. Bathi sebengenile uminister of finance wathi yena ibhondi le-USA kuyafanana. After some time watshintsha wathi yena bond is 1-3. After some time wachincha wathi yena ibond is 1-15 against USA. After some time wathi yena sesisebenzisa i-market rate. After some time bathi bona sebesebenzisa i-auction. So kathesi i-$1 is equals to 86 kumbe 85. Ngithi 86 ngoba i-85 point something.
Kathesi ungathi lihola malini?
Kathesi opensioneer abaningi sesithola about 3,000 bond. So ungakhangela wena ukuthi laphana ngangithola 100 i-US yadlalwa ugwelegwele lapha ngoba kwadlala isitsotsi ngoba kwakufanele ukuthi khona laphana itshintshwa lathi sasifanele ukuthi sinikwe iradio naleyo kutsho ukuthi nxa ngangithola mina 100 kathesi ngangifalela ukuba ngithola 8000 ngoba multiplier i-100 ngu-85 lowa so 8500 kodwa kathesi ngithola mina 3000 ungakhangela nxa sesikhuluma ngama US dollars ungadivida ngu-85 lowa I think sengithola about 84-40 dollars when mina ngangitholani ngangithola i-100 US dollars into le yepensheni kayizange ichaye kuphela enasa yachaya even kuma private pensions njengathi thina abanye sasebenzela amanye amakampani ale pension lawo amakampani ayesinika ipension lawo ngomthetho lo owabuyisha nge-Second Republic sa-affectwa khona le kupension zethu so kathesi sesihlupheka akakhulu ngoba sathathelwa imali ungabona ukuthi khona ngithola i-3000 ngangifanele ukuthi ngibe ngithola 8000 that's a difference of 5000
Umnumzana Gideon Shoko ngwenhlanganiso emela abantu abakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi Senator Khalipani Pugen, owebandla le-MDCT, usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Owathi uphugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF. USibanda ukhulume lokhu kungxoxo ayenze le-Studio 7. Ngomvulo echasisa ngokwabelwa imali phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act okwenziwa ibandla leMDCT nguhulumende khona kwakumele kuphiwe ibandla leMDC Alliance ngoba lilo elali lamalunga amaningi edalele parliamente angena ngokuvotelwa kesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze lo Sibanda ngomvulo
soke kwathi ke uChamise seyalile wase sithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayisesele yani iParliament ka 2018 umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayi North kodwa namhlanje nje uzithola engusenator uphugeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathi nakwayo
leyo ke ingxenye yengxoxo esiyenze lomnumzana Prince Dubeko Sibanda waqotshwa edalele eParliament libandla leMDCT Amazwi kaSibanda kawaphathanga kuhle umnumzana Phugeni uyibandla leMDCT osithumele umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini.
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelele nabalaleli emakhaya indaba kababu Prince Dubeko Sibanda ibuhlungu yazi umuntu omdala maye bopha umdlambula ethu chai point ekhulume ngazi ekhuluma out of ignorance and out of abakubiza ngesilungu bethi ibula foolishness ubula nje ubonta umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku studio 7 kabuhlungu kanje useyibambe ebamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi iqale phela uMakhupe efuna ukuchiselwa endlini ebizwa thola indebele akabuyele emathephela nakulandebele ezobusa eZimbabwe bethi bazomgugura wound besenza ihlaya nje ngento yobuhlungu kangaka lamanje sasebuhlungu kithi wayengayiqali lapho bemrecola bungavelanga bamrecola inkantolo irula lethu ukuthi hayi uMakhupe nguye athi kumele athathe after babuthwa ngirayi angithi kanjalo inkantolo into esiyaziyo ukuthi umthetho sisekelo wenhlanganiso yethu wawutsho kanjalo so useyibamba phezulu la eyichiya phansi le ngoba yilaba abantu abangama collaborators abantu abasincindezelayo siyancindezelwa la ubhizi yena uthi sivula lapho esingatshana sivuna lapho esingatshananga esingatshalanga khona yini esitshali bakangitshela ukuthi yini esitshali yena leyo kuvuna angiyazi ngoba yilaba abantu abacabanga ukuthi bona ukuya eParliament uyazihambela wena labantwana bakho uthola imali uthola imoto uthola la mina lo babu Chief Ndlovu asinjalo sizosebenza sizosebenzela abantu bakithi ungahamba eParliament ubona ama debate sesiwayenzile sesidebatele ngemfundo yabantwana ukuthi abantwana abathole imfundo esohlonzini oluphezulu kakhulukazi abantwana basemakhaya kukhona kuloko kuthi ayihansard ungahamba uyokubona yikukutshala kwethu lo babu Ndlovu lokho kuvuna angazi uvuneni yena angasibonisa ukuthi yini esetshenziwe la esevuni ngoba siqala phansi manje siyalwa sithi abantwana bemathebeleni abafundiswe ngabantu bemathebeleleni awuzukususa umuntu ongazi lutho ngezo zemathebeleleni umntwana athwale nzima ngesikole aphinde athwale nzima ngokufunda ulimi lukatitsha akulunganga konke lokho amathuba abantu bemathebeleni sithi aphiwa abantu bemathebeleleni lokuncane konke kwegolide okuvukayo kusiqhabuka abantu ingazi ukuthi baqhamuka kuphi bafike baphiwe kuthiwe indawo yabo bathathe babadinge lelo golide bamine lelo golide basuke bahambe bethiye imigwaqo ifile akula zikolo akula amaklinikhi akulani siyayilwa leyo nto eParliament kumanje ungabheka iHansard uzobona ukuthi mina ngidebatile ngaleyo ndawo ubaba uChief udebatile ngaleyo ndawo so angimazi le kuvuna akukhuluma yena ukuthi kuphi asikho lapho imoto engihamba ngayo kumanje imoto ihame ngayithenga iTwin Cab yami anginayo le eParliament so angimazi ukuthi ukuvuna akukhuluma ngakho ikuphi thina sizosebenza la sisebenzele abantu bezimbabwe angazi sengihambe kangake nas ngifonelwa ngabazali umhlaba wonke le namba abantwana abapasile ephukeni inasta izwakala ukuthi thini ngihambe khona ngiye kulwa ngile baze bangena abantwana
lo ke ngusenator Khalipani Phukeni uyibandla le MDCT ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe igciwane le-coronavirus ngasikhathi sinye kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,132 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 asebehlatshwe ijekiseni le sebeyizigidi ezimbili lengxenye 2,582,705 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi imidlalo ethiyeneyo isizavunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 ebalisa ukuba abayabe bephatheka kuyo bamele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba owengumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo udingwa ngamapholisa ngemva kokungayanga emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokugqoka ikepesi yebandla lezanu PF yena sexotshiwe kulelo bandla okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Salibonani, salibonani, salibonani kumagumbeni omhlaba, kumbeni omane omhlaba. Bantu beZimbabwe kuStudio 7 kanye mbingelela nabo abaphathi bethu, laba abasethulelayo iNews ezinhle, ezinhle eZimbabwe ukuthi omunye lomunye azizwele. Njalo silamalungelo ukuthi lathi sikhulume esikuzwayo lesikubonayo. Mina ngiyaqhuquzela ngumama uMancube ePlant, ngiyaqhuquzela abantwini abatsha abantu abatsha buyani lina eliphandle kwelizwe buyani lonke lina abantu abatsha lizoregister ukuze ilizwe leli liphume emanyaleni anje buyani nini ekhaya lizoregister lingakhuluma liphandle akulanto ezayenziwa buyani nini ekhaya siyakwazi ukuthi lisebunzimeni kathesi ngenxa ye lockdown buyani nini lizomeseka omunye wenu uNelson Chamisa onguye olikhokhela ayo ukuthi liphume ebuzimeni sithi phambili ngaye umfana thina singomama siyameseka ngoba sinsi iZimbabwe yathatha asikaze sibone ubuhle bayo. Uyani siphume eGibhithe, uyani silincedise bantwa bethu, uyanini ekhaya. Thina sithi chete chete chamisa mana ngebizo lelele elithi MDC Alliance ungatshintshi. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, ngibingelela labasazi ku Studio 7 kunye labalaleli. Mina igama ngukazi Lothando Maseko ngokuhlala ngilapha eBotswana. Mina nje kuphela ngididwa indaba enye kuphela yaseZimbabwe ekuthini manje babhizi bathi bona kula ma-by-election, kanti ke wayenxabethe kula ma-by-election bevala nge-COVID-19. Hayi phela laleyo mthetho ye-COVID-19 makayisebenze ngisho la kulabo abayibo abarecola ama-councillors abe kwengabantu. Ngani ngoba phela abantu thina sikhethile abantu bokuthi bakhona ukumela abantu, kanti ke nxa kuthiwa bayarecolwa kubuye kuthiwe sokusebenza i-COVID-19 akusela khetho. Kanti ke manje kusuke kwenziweni, ngoba phela abantu bayahlupheka ngoba nxa bezifakela abantu babo kubuye lina selisithi liyarecola. Asisakwazi ukuthi kwenziwani, nomthetho lowo kawusebenze phela kulabo abarecola, ukuthi ma kunje ngalesi sikhathi akulo ozarecola omunye, makusetshenzwe kunjalo abantu bakhethwe ngabantu. Ngiyabonga.
Studio 7 njani basakazi labalandeli, ngiyalibingelela, ngiyalibingelela ku Studio 7 laphana. Sithi hayi hayi hayi, sihamba la president wethu Nelson Chamisa, chinja guqula izenzo. Basadlala abantu beZANU-PF. ZANU-PF must go.
Sanibonani ekhaya ku Studio 7, linjani? Hayi, siyaphila kakhulu bantu benkosi, siyaphila. Hey, ngiyadinga bafowethu, ngicela usizo lapho. Ngisindiswa Mahlangu lo okhulumayo. Ngikhuluma ngiseBotswana. Ngidinga umfowethu mnawami uLouis Mahlangu ongabe esazilanga bekhona shwa bantu benkosi, ngicela ngcede ebe ngikwazi mina ukuthi use South Africa and uhlala eAlexandra eQ. So kangela ma details akhe, kangela number zakhe zefoni. So bengicela into ngabe lolwazi bantu benkosi, enisize kakhulu ngiyamdinga lo muntu kakhulu shwa. Ngiyacela abantu lenisize. Abanye bangamba bamazi ngokumbiza ngoLusto, abanye bembiza ngoAnele, abanye bembiza ngoLusto. Mina engikhulumayo bangazi ngokumbiza Sindo, abanye ebengesazanayo nje Cadrefour, babe sihlala eCadrefour ku 3137 Cork flight. So zazohlukana lo mna wami, it was 2012, but saba la ma communication ngaba kwazi ukuthi sekuhlala eAlexandra Q. From there, hey, angazi ukuthi ngambona njani, ndingisenzame ngendlela zonke sengihlulekile. Abangani bami ebemphila labo kakhulu eCadrefour ke ngu-Abizo, ngumafa uMethu, ngu-Trimove bebembiza ngo-Stiriri, ngu-Conry bebembiza ngomanimani, u-Edwini, usibhekara, angabe bazi nje ongabe nomele number yaphakathi kwabona labo u-Abi, u-Trimove, u-Stiriri, umafa uMethu, ubhekara, uPhesi Stophesi, ongabe le number nje kumbe yabona labo abantu, shuwa ngicela nisize kakhulu endinga inamba naleyo ozabe elayo kumbe ozabe lolwazi kulombongeni eSouth Africa. Engikwazi ukuthi uThobe ehlala lombongeni, lo munye kuthiwa ngumbeki, but umbeki kangimazi. Engimazi umbongeni wakona ama-twins ema-11 lapha e-Country Park. So ongabe ololwazi bengicela ukuthi embambe ku-WhatsApp number yami eBotswana +26773528681. Ngisindo eBotswana, inamba yami yena leyo +26773528681. Ngiyacela shuwa bantu benkosi, ngiyacela linisize, ongabe lolwazi enisize kakhulu. Ngiyacela sihlobo zami. Ngiyabonga.
Sanibonani, Studio 7, ninjani? Sikho.
Sikhona, sikhona. Hayi, nathi ayikho into embi. Endabeni leka Mnangagwa yokwenza ukuthi induna kube yizizi ezingumelana nalelo daba lomphuqazwe. Ayihambi kahle. Ayihambi kahle. Ngoba uyabona thina ngapha ku WhatsApp ikakhulu WhatsApp uyolohlupho ngendlela zokwethuselwa. So mangabe bebuya induna sezizobatshela ukuthi bayavuma bayethuka bayesaba. WhatsApp mhlelo uvule hleli nje ngoba ngathi bawukusaba waya waya. Ayikho into ekhona ngavele bethwa ikho lokho lokho ikho lokho bayesaba nje nelungelo lomuntu nje kalazi uma ngabe kuthiwa ungathi mina ngwe MDC solicala lelo lokuthi why wena ungwe MDC WhatsApp nje kuphela into engiyibona kwezindawo yebo ayakukho lokho kodwa WhatsApp uyolohlupho hleli wethu sele. So njengamanje nje ukuthi induna izozophatha so sezizo izobuya izotshela abantu okwenza abantu bavume beyithuke besathi ngoba izilongo sokukhulume ini induna sibuya kumgabe kuthiwa bani yena lo mnana. So uma ngabe sevele sibuye kanjalo nje vele nje sizaba ngento abantu sezaphila kanzima. WhatsApp lohlupho kakhulu ngako lezo zinto zona lezo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokwamukela amabutho avela kwele Afghanistan esithi kazisoli ngenyathelo lokuthi amasotsha la asuswa kulelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amabili. UBiden uthe wakhetha ukususa amasotsha la kulokuthi impi iqhubeke ngoba yayingathatha isikhathi eside. Ukuhlaziya udaba lweAfghanistan sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Yeah, abantu bangazula uBiden ukuthi kunjani kutheni, kodwa ke iqiniso lakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo oweAfghanistan owayefakwe yi-America incedisa for 20 years, wayengaphongunxibilika nje aphongunxibilika abantu bavele kuhle ukuthi we-Taliban khonapho bahle bavele batshaywe itwetwe bonke bahle bancibilike wonke umuntu lo president wakhona hlaphume elizweni abaleke khonapho masinya masinya. Angikholwa ukuthi ukhona wayekukhangelele khonapho. So iqiniso lokona ilikuthi loba bangaze bamsole lowa kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu beAfghanistan bona ukuthi kati bona babezithi kuzahamba njani, babebhonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mthokotho bengazimeli bazilwele bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So-ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa-ke nxa kwakuyikuthi kwazokuvunyelwa no-President Trump khona ukuthi bayasuka, loba kungaze kube ngabe nguye uTrump ngabe bayachiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Iye, hayi, angithi ama-Americans ngabantu abatshintshatshintshayo bantshintshe uhulumende batshintshe lokhu batshintshe lokhana bangasola lokhu bahle batshintshe khonapho. Kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa-ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu okwakuvunyelwene njalo laikuthi kati khona nxa kungasacinanga kuzacina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa-ke kambona ukuthi kukhona okunye angakwenza. Ikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyikuthi bona basekela upresident wabo umkhokheli wabo kufanele ukuthi bangayekethisi bavumele ukuthi ku-next elections umongameli wabo abe ngodliwane.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leDallas eTexas. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu. Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.